Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende ethule imithelo etshiyeneyo ebalisa okuhlawulisa uzulu amasenti amabili kudola linye ngalinye lapho ethe wathenga impahla ebiza imali ephezu kwetshumi lamadola i-$10. Inhlanganiso yezintsha ithi amalunga ayo awenelisi ukubhadala indleko ezibalisa le mali yokugada amabhasi, ukuthenga ukudla, eyokwelatshwa ezibhedlela leyokubhadalela izindlu abahlala kuzo. Izintsha ithi uhlangothi lwababalisi yilo obeluvele luthola imali ephansi kakhulu engeneliyo ukuba baphile engafiki ku-poverty datum line, kukanti udubo lwabo soluphindwe kabili ngengxabangxoza ekumnotho welizwe. Iningi lezisebenzi ezikhulume lalo msakazo zithi zibhekane lohlupho olufanayo. Omunye wazo kungunkosikazi Ivy Banda osebenza koBulawayo.
Ama-price ne-bond note akhwelile okungenziwa. For example, ngithe ngibuza ngokukhipha izinyo bathi 150 ye-bond note, nge-US dollar bathi $30. Ngakho ku-salary for izinyo angisakhulumi ngama-basics awukathengi khona la, isalary yakho yakho siphelile. Umbono wami bekuyukuthi uhulumende angenele since ama-US dollars asesemalutshwane.
Wengeze wathi kumele uhulumende alungisise lolu daba ngoba iholo elitholwa liningi lezisebenzi alihambelani lentengo yempahla lokunye.
Ukwenzela ukuthi umbalisi laye abe ngumuntu okhululekileyo elizweni lakhe, athenge ngesalari yakhe izinto zakhe zikwane zonke. Ababalisi njalo bathola lolu supho ku-transport. Bebebhajethele ama-50 cents for umthova but ukhwelile inyanga ingakapheli, so sokumele bayebhadala $1.50 nxa kusakhanya, kodwa kungaba mnyama ususa i-$2. Ayisanele isalari yabo nxa kungamabhondi. So kazame ezinye indlela uhulumende angazenza ukuthi iyanele le mali.
Kodwa umnumzana Musa Chabalala waseManresa edolobheni leHarare uthi kavumelani lokuthiwo yinhlanganiso yezintha.
Le nto ethiwa ngabezintha ukuthi bafuna ukubhadala nge-forex khanya ngani ayilangqondo kakhulu, ngoba abantu laba abangenisi forex ngisho okwabobaye basebenza under i-government. U-government lo omele ukuthi nawo ngiyongenisa i-forex ayingenisi, so bazayithatha kubani? Yithi futhi thine siyidinga sidingisa sithengisa sihoda siphinde sibanike futhi basabhadale ngayo. Hayi, mina ngibona ngani akulangqondo lokho.
Ababalisi bathi uhlangothi lwezemfundo lungaphazamiseka elizweni nxa uhulumende engalalelanga izikhalazo zabo. Lumsakazo kawusanelisanga ukukhulumisana lenkokheli enhlanganisweni yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, njengoba udaba lokubotshwa kwenkokheli yale nhlanganiso lulokhe lusemthethwandaba. Ababotshiweyo laba ngeviki ephelileyo babalisa umkhokheli wayo uMnumzana Peter Mdasa lonobhala jikelele uMnumzana Jafet Moyo behlukunyezwe ngamapholisa kuviki ephelileyo ngesikhathi befuna ukukhokhela isisebenzi ekutshengiseleni ngenxa yodaba olufanayo bekhala ngakho kanye abezimtha asebekhala ngakho phezu kwamanyathelo uhulumende asewathatha ukulungisisa umnotho welizwe. Yikhona lizoziwa mhlaka 30 Mfumfu udaba lwenkokheli ye-ZCTU ngemva kokuba abekade bebotshiwe laba betholiswe ithuba lokuhlawula $50 amadola ngamunye kuyimali yesibambiso ibail. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.